kuwumpisa wethu kuwe ngemva kokuthi sahamba sahlangana nabantu sakhulumisana nabo sababuza ukuthi bona bafisa especially koBulawayo lapho baumnyama ecos lao so sahamba sayixoxisana nabantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekuneyngqondo ezimbili ade zihluphana nazo ebandleni leyitheleza eyakuqala ingokuthi akumelazi kuvumele kaPF lithole i-process majority eyesibili ingokuthi sanandisa siyabezinceda ukuyigezisa izanu thini leyo-legitimate athi ngcono thina singayenzi lo isinqumo lesesibuza abantu first so sahambe ebantwini basebesithi hayi kwangcono sinqintile sayabanika ithuba lokuthi bathole i-2-days majority ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kuzo zonke indawo okulama-recos khona koBulawayo kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana nabantu sibuze ukuthi bona bathini wonke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo ezizithole ebantwini sinethemba elikhulu lokuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengozaphu singena kulolu khetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhithelwa abantu abawameleyo kukhansili nakudaleka ephalamende singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhishwa ngenxa yama-recos lawa ngakho-ke sinethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele njalo masingena kulolu khetho singena sithethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi uBulawayo ingafi yangena ezandleni zezanupf.
Lizaba lama-primary elections yinini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Siyakhetha okwamanje sebekhona abanye njalo baningi baseza ukuthi bazoncintisa lapho esizaba khona labamela abantu abedlula oyedwa kumbe sathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama-primary election kodwa okwamanje endawo sesithethe khona